Lathi sonke simangile sibona i-government lama-leaders e-Afghanistan ebaleka after 20 years benikwe 2 trillion imali, banikwa le training yamasosha 300,000 amasosha all over the country, banikwa lokutrainwa kwama-air force pilots, banikwa nendizamchina zangkhona ama-Taliban abengela konke khona lokho. So sibona into echiwa ngu-President Biden iliqiniso, ngoba ma abantu be-Afghanistan bengakwanisi ukuzilwela i-democracy or ukuba ohlala kahle yabo khona ngale, bona bengabanikazi belizwe, hhayi lapho kule nkinga lapho. Bebekhuluma besithi amabutho abo abe-ready ukufesa i-Taliban. So bebekhuluma besithi hhayi akusoze kube lula ukuthi i-Afghanistan iphongu incibilika njengento esiyibonileyo okwakathesi. So mina ngibona sithi u-President Biden lama-Americans bona bathe they have 20,000 injuries, abafana from 18 years to 30 years, abanye abalutshwane bangama-40 years. But i-generation iyabisi lahlekile yona le, abanye baqumeke inyawo, abanye baqumeke izandla, abanye balimala amakhanda because of bomb fragments lani. But bona abantu be-Afghanistan bengafuni ukuzilwela. So khonokho mina lami engikubonayo i-America khonapho is correct.
Isinqumo sikaBiden lesi ubona singaba lomthelela yini kukhetho oluzayo? Sibone mhlawumbe abanye becine bevota bekhangela ukuthi uluphathe njani udaba lwe-Afghanistan lolo.
Engikubonayo lapha is the American public ibisidiniwe ngokuba the world policeman. Ngoba singakhangela ihistory ye-Afghanistan, it's not the first superpower eyahlulekayo to fix or ukungenisa i-democracy in that country. Sibona ukuthi ama-Russians lawo in 1989 bachiya kunjana ngoba labo bayesebehlulekile to put Afghanistan in order. Ilizwe langikhona is just like that, and kulama-tribal affiliations amaningi, and then sibona ukuthi i-central government khona ngale ayisebenzi, kusebenzisa abantu abasebenzisa amandla to rule. That's how they get that country going singakhangela history. So u-President Biden la ukhulumile wathi yena i-democracy cannot be instituted in a country abantu abangafuni izinto ezinjalo. Sesibuya kuma-elections alapha abuyayo la, angiboni mina with the voting base, ngoba sibona ama-results aphuma izolo athi ama-democrats 84% wanted the war to stop, and they said it was the right decision. 52% of Republicans, 66% of independents. So singakhangela ama-numbers ona lawo sithi hayi uMnumzana Biden is currently on a wave engazange ibonakale ukuthi he has 52% support yama-Republican.
Ela kusasa le-Afghanistan ulibona liminjani phansi kombuso wama-Taliban?
Mina ngibona there's gonna be another warlord ovukayo, ngoba siyakwazi ukuthi i-300,000 zona lezi ezamasosha they are going to regroup baqalise futhi impi khona ngale, because that area behlala kulwisana. So ngithi mina singabanika maybe 1 year, 2 years from now i-Taliban la iyabe sibona umlilo, ngoba amasosha wonke lawo ancibilika among the people, they'll come back sebefuna ukukhipha i-Taliban again, and then khonapho sizabona ukuthi yabe sizokuhamba njani. I-Sharia law abayichuchisa among the people ukuthi balandele zona lezi naleyo mthetho, I think kathesa abantu sebe experience something different kuzaba le nkinga. So angiboni i-Taliban being successful in the coming years, ngoba abantu bangikhona be-Afghanistan if they decide to take over their land, angiboni kubahlupha lapha.